uPresident uMnangagwa ubuye wafika wa-representa kuhle nje ilizwe laseZimbabwe sesikompare lalokhu esikwaziyo former President uRobert Mugabe onguye sesijwayele ukuthi wayevele ethi buye United Nations hawu wafike bengilwana nje othuke thethisa abantu be-West bonke abe-America e-Britain kunje kunje so umuntu nje vele owayefika esifake abantu kodwa ayisibonile nje ukuthi hayi uPresident uMnangagwa ufike one-totally different note atshengisa ukuthi iZimbabwe ikhanya iya ku-direction yakhe nale new dispensation ezama ukuthi khona akhuthaze nje amazwe onke emhlabeni ukuthi nxa engazama ukuthi khona ancedisane leZimbabwe yabona ukuthi inkokhelo yakhe le yaseZimbabwe ingancedakala nje ngokuthi kube lezi mali ezibuyayo eze-investment nje lamanye amazwe ama-companies anjalo uyabona especially finance and technology, they are going to farming and things like that as Kulumileo and in Jaro Luguti, the Africa as a whole, I think so we is cut is Ogutilayo, a Niwama City Lapago Security Council, Mr. Dube.
Yeah, what a nice can elegate, so Kurumawake. One can go to Tula Umnumzana Umkari, your own general chairs of the Noto, who's a William Sabati, Eventus Jaro, one day, the Kurumakonkofe. So make sure upon.
Hayi umehluko phela uyabona ukuthi usekuthini ukukhuluma njani khona ngoba singakhangela phela vele iUN assembly wonke nje upresident especially abavela amazweni esingathi ngama developing countries bavele injongo yabo singezwa lo president uhuru weKenya la ukhuluma njalo uyabona so lezo nje vele izinto ezikhulunywa nje ngabo president bonke nje abavela kuma developing countries but kuya ngokuthi nje wena ukufaka njani uyabo ngoba umongameli uMgabe siyamazi sonke nje ukuthi vele wayeshe fike bhede vele abe ngumuntu lwana ovindictive okhuluma nje vela entela engani ngumuntu onothileyo odangilincengi ngangifuni lazi mali zenu only to turn around the next day after United Nations iphelile nguye osehamba sethumezela ubani uChinamasa ukuthi ecela futhi izimali ebantwini wonke lapha sikubonile kusenzakala konke lokhu mnumzana Dube.